So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyanamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Linga lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 8 Mpalakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, phakathi kwabantu abedlula ikhulu lamachumi amabili 121 abahlolwe batholakala belegciwane le COVID-19. Ngokutshona kwelanga layizolo, abangamachumi edlula isikhombisa 74 ngabesigaba seMatabeleland North. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwengwa ubikwa egijinyiselwe kwele China ukuya kwelatshwa ngesikhathi umkakhe unkosazana Mary Mbayiwa aphakathi kokwehlukana naye esehluleka ukuphuma phandle kwelizwe ukuya kwelatshwa.
Kususela uqala kwezulu esingathi sokulo almost 2 weeks, amanzi asengenile 2.7% e-dam capacity. Lokhu kusho ukuthi i-percentage yethu sikhwelile from 21% siqala i-rain season sesifike ku-24.2%. Kuyathokozisa kakhulu.
I-council yakoBulawayo ibika ukuba kusukela ngesikhathi izulu liqala ukuna, amanzi asengene emadamu ayisilinganiso sokungaba phose okuthathu ekhulwini 2.7% kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Phakathi kwabantu abedlula ikhulu lamachumi amabili 121 abahlolwe batholakala belegciwane leCOVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo, abangamachumi adlula ayisikhombisa 74 ngakwesigaba seMatabeleland North, abangamachumi adlula amathathu bengabakoBulawayo. Lokhu kutsho ukuba bayedlula ikhulu abemhlubulweni weMandebeleni abatholakale belegciwane leCoronavirus izolo 106. Sebezinkulungwane phose ezilichumi lanye 10,839 asebehlolwe batholakala bele coronavirus elizweni. Kwasila abazinkulungwane phose ezithokamu nemunye 8,972 abalokhu beqiniswa yilumkhuhlane bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,573. Sokubhubhe abangamakhulu phose amathathu 294. Kuzwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million, labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 54,101 emhlabeni jikelele, sebeyizigidi ezingamachumi phose ayisikhombisa 67.8 million ababanjwe leli gcikwane, labulala abedlula isigidi lengxenye 1.5 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyenwe bele coronavirus emhlabeni jikelele. Eselikuzigidi phose ezilichumi lanhlanu 14.9 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 284,116. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ubikwa egijinyiselwe kwele China ukuya kwelatshwa ngesikhathi umkakhe unkosazana Mary Mbayiwa aphakathi kokwehlukana naye esehluleka ukuphuma phandle kwelizwe ukuya kwelatshwa, njengoba umthethwandaba wamthathela ugwalo lokuhambisa ipassport ngemva kokuba ebotshiwa nguye. uChiwenga ongumphathi ntambo wezempila kahle wazisa kunyanga ezintathu ezisanda kwedlula ukuba akuseyi kuvunyelwa kuyadinga ukwelatshwa phandle kwelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Iphephandaba lebulenjini elezimu live libika ukuba uChiwenga usiwe kwele China uyakwelatshwa lanxa nje obona ngokwethulwa kwembiko ehofisini kamongameli Mnumzana George Haramba etshele iphephandaba linye ukuba uChiwenga akayanga kwelatshwa kodwa uphume elizweni ngomsebenzi kodwa akachazanga ukuba lowo msebenzi ngowani njalo kuliphi ilizwe. Imizamo yokuxhumana loCharamba yehlule njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe elizweni ziyalisola inyathelo elingabe lithethwe nguChiwenga ukuya kwelatshwa kwele China zisithi nxa kuliqiniso lihlazo njengoba kunguye owathi akula siphatha amandla zikahulumende esizaya kwelatshwa phandle kwelizwe. Umbiko wokuphuma elizweni kukaChiwenga uchiye abanengi bebambe owangaphansi ngesihluku imithethwandaba ephatha ngayo umkakhe uMary Mbayiwa osekuhlukaneni laye isala lepassport yakhe ukuze laye aphume elizweni aye kwelatshwa. Umbayiwa ucele idale ukuthi limpisele ipassport yakhe ukuze aye kwelatshwa kule South Africa. Igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uthi bazaphindela edale kusasa ngesicelo sepassport abasenze ngeviki edluleyo lapho umbayiwa aze emthethwandaba ethwelwe nge-stretcher bed elezilonda enyaweni lasezandleni eziveza ubuhlungu abhekane labo. Kunjalo nje umthethwandaba waphezulu owe High Court lamhlanje uphe isinqumo sokuthi umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuze athonisiswe evela emzini wakhe ecaleni aletheswayo lenkohlakalo enzakala kukhansili yeHarare. UMahluli Benjamin Chikore uthe umthethwandaba kamantshi waphosisa ngokuncitsha uMafume ithuba lokuthi ahlawule isibambiso sebail. UChikore uthi uMafume kumele aphathwe njengomuntu ongelacala kuze kuphunyiswe ubufakazi obupheleleyo bokumfumana elecala. Wanquma ukuba uMafume ahlawule inkulungwane ezingamachumi amathathu zamadola eZimbabwe anikeze umthethwandaba ipasipoti yakhe ahlale kukheli ayibhalisileyo edale kanye lokuyazibika maviki wonke ngolwesihlanu emapholiseni awohlangothi olwe-Special Anti-Corruption Unit. Abebandla lakhe le-MDC Alliance bathi njengebandla abajabuliswayo kube lokhe bebotshwa amakansila labo meya baleli bandla. Maningi amalunga aleli bandla asethe abotshwa kusikhatshana esifitshane esedluleyo esetheswa icala lenkohlakalo agoqela yena uMafume, umeya weChitungwiza uMnumzana Lovemore Mayiko owake waba ngumeya weHarare uMnumzana Herbert Gomba labanye. Abacubungula ezombusazwe bathi lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa ehlala eqonqosela ukuthi uhulumende wakhe uzabopha bonke abaphatheka emkhubeni omubi wenkohlakalo kukhanya kubotshwa abamabandla aphikisayo okwenza basuke bacabange ukuba yikuxhasana ngezombusazwe ngoba ziziningi iziphathamandla zikahulumende lazo eziphatheke kunkohlakalo kodwa zingabotshwa. Lalapho zibotshiwe ziyaphanga zikhululwe kumbe icala lakhona liphelele emoyeni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ikhansili yakoBulawayo ibika ukuba kusukela ngesikhathi izulu liqala ukuna amanzi asengene emadamu aseyisilinganiso sokungaba phose okuthathu ekhulwini 2.7% kuphela. Isilinganiso samanzi asemadamu siqhubeka siphansi ngakho ke umanisipala uthi uzaqhubeka esabela izakhamizi amanzi ngesikhathi esihleliweyo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili yakoBulawayo ithi laloba izulu lisina ngalezinsuku koBulawayo, amadamu anathisa leli dolobho ngasemathebeleni South, kungakho abantu kumele bakhangelele izulu elina esigodini leNsiza. Kungakho ukhansili ucebise uzulu ukuthi aqhubekele phambili esebenzisa ngonanzelelo amanzi ngoba asemadamu onke alokhe ephansi kakhulu. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo, uthi sekungene isilinganiso samanzi esincane kakhulu emadamini.
Kusukela uqala kwezulu amanzi asengenile 2.7% e dam capacity. Lokho kusho ukuthi i percentage yethu sikhwelile from 21% siqala i rain season sesifike ku 24.2%. Kuyathokozisa kakhulu.
Uqhubekela phambili uNkosikazi Mpofu esithi okwakhathesi uZulu uzaqhubekela phambili ephiwa amanzi ngezikhathi ezithile.
Okwakhathesi sebesiloke sikhangela ukuthi amanzi kumadamu lawa amathathu angena njani, ukuthi singayenelisa yini ukuthi siwabisele back on stream amadamu lawa. Okwakhathesi ngike sakhuluma ukuthi siyaphakamisa i-water shedding ngoba amadamu aloke ephansi.
Umnumzana Joseph Nkomazana owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi uhlelo lukahulumende lwegwayi ngabe luyaphutha masinya.
Sibona ongane igwayi Shangani Dam le elungiswe uhulumende ukuthi abantu bakaBulawayo bathole amanzi izanceda kakhulu. Ingaphumelela mbono nganayo udubo lwamanzi enqephozelwe ngasincedisa njengezakhamizi.
Umnumzana Ambrose Sivindi isakhamuzi sakweBulawayo uthi kumele kwenziwe amanye amaqhinga okuvuna amanzi ikakhulu emadolobheni.
Amanzi siwathola lapho ukuthi aliba kuthiwa ayanqanda lokho ukuthi ayi-water harvesting abone ukuthi ayafuqwa ayingena endaweni ethile ukuthi asisebenzeni. Amanzi esesiwathole lapha kuBulawayo ngamanzi esiwananzela ukuthi phose iminyaka eminingi singaqhubeka silayo. Ungananzela amazwe anjengendawo ezitshisayo njengabo-China. O-China amanzi wonke akula manzi lapho ngokugelezela hlelwa. Uhlubo lwethu ukuthi amadamede ahlala kusayidi eyodwa. So kufanele kube le mzamo ukuthi nxa ingxenye njengoba kule-water Zambezi water project leyo yiyo ezasinika amanzi phose angapheliwe. Kodwa nxa ingxenye kubonakala kube le ndlela yokuthi kube nelinye idamu kwamanye amaside engxenye ku-western side yangapha. Ukwenzela ukuthi nxa izulu line kulisayidi lawo amanzi abe khona, nxa lilengala abe khona.
Umsebenzi wokudonsa amanzi emadamini amathathu akoBulawayo usulesikhathi umisiwe ngoba eselamanzi amalutshwane kakhulu. Amadamu lawa ngathi ilowa Ncema umzingwane lo apha Ncema. Umasipala wakoBulawayo uthi okuzalamula ekuba la amadamu omathathu avaliweyo engathola amanzi eneleyo. Ngenyanga edluleyo umsekeli womqondisi okhangele ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani Dam umanjinela Lucio Chanyeruka wazisa intatheli izindaba ukuthi ukusilela kwemali kubisela emuva ukwakhiwa kwedamu. Wathi njalo selokhe idamu laqala ukwakhiwa uhulumende wakhipha imali eyisilinganiso samachumi phose amane ekhulwini i-39% phakathi kwezigidi ezedlula ikhulu lamadola emelika i-$121 million efunekayo ukuthi idamu liphele. Studio 7 kwaBulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu Amnesty International bakhuthaza amalunga edale lephalamende emazweni awenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa e-Southern African Development Community kumbe SADC ukuba aqiniso imizamo yokubumba imithetho elondoloza ilungelo loluntu kulumhlubulo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe Amnesty International baveze lokhu embikweni owethulelwe abezindaba besithi inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba iningi labohulumende bamazwe akumanyano weSADC esecatsha ngomkhuhlane weCOVID-19 ukuhlukumeza uZulu. Obona ngobudlelwano labezindaba emhlubulweni wangezansi kweAfrica kuAmnesty International umnumzana Robert Shivavu uchasisa kabanzi ngalesi sixwayiso sabo.
From Angola to Lesotho to Zimbabwe, people have been subjected to excessive use of force by the police.
Kusukela kule Angola, leLesotho, leZimbabwe, abantu bahlukunyezwe kakhulu ngamapolisa befela khona ukuthi basebenzisa ilungelo labo elokutshengisela ukukhonona kwabo kanye lelokuthi babuthane. EZimbabwe, uJohana Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lenesai Marowa bathinjwe ngemva kokutshengisela bekhonona phezu kokwehluleka kwazo iziphathamandla zikahulumende ukubeka indlela zokusiza ngazo abayanga ngalesi sikhathi selockdown.
Strengthen the laws that are meant to protect human rights across the region.
Enye ingcwethi kwezombusazwe lokulondolozwa kwamalungelo oluntu umnumzana Jacob Ndaba uvumelana labe Amnesty International.
Sikusigaba lapho abantu asebencindezelwe kakhulu amalungelo abo ilabo ababusi esilabo lapha ekakhulu emazweni wethu nalawo isadidi njengabo Zimbabwe. So ngibona kuqakathekile ukubana kukhangelisiswe sibili lokhu ngoba hayi ubhubhane lo-COVID-19 siyalubona sibili lukhona kodwa akufuzanga phela lusetshenziswe njengesikhali sokuncindezela amalungelo abantu.
Okugcizelelwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube othi isikhathi se-COVID-19 sesiveze obala ukuba inkokheli ayilandaba lenhlala kahle kaZulu.
Sesinanzele ukuthi sokungani sokuyi-trend engathi khona uzabona ukuthi kuyenzakala e-South Africa, kuyenzakala kubo-Mozambique, kuyenzakala emazweni athini ukuthi abantu sokulama-records of ama-human rights abuses amaningi ngesikhathi se-COVID-19. Sizibuza ukuthi i-COVID-19 isiyi-excuse yokuthi abantu balinyazwe and indaba zakhona zibi le-follow-up.
Abe Amnesty International bathi sebenanzelele ukuba kusukela e-Angola, Lesotho, Zimbabwe lakwamanye amazwe angamalunga kube lokuqansa kwezehlakalo zokusetshenziswa kodlame ngabezomvikela ikakhulu amapolisa lapho bebopha labo abaphakamisa ilizwi lokusola ukwephulwa kwelungelo loluntu kanye lokwaliswa kwabantu ukubuthana loba utshengisela kucatshwa ngeziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Bathi njalo akwenzakali kwele Zimbabwe kuphela kodwa kwamanye amazwe angomakhelwane njengeMozambique lapho kutshona kuthunjwa kuvalelwa abantu emajele mahlayana bengathonisiswa. Besithi konke lokhu kumele kuphele ngoba kuyikwephula ilungelo loluntu. Baqhubeke bethi sebenanzelele njalo inketha bechabi ekunikweni usizo kulabo abathintwe ngubhubhane lwe-COVID-19. Besithi amalunga amadala ephalamende emazweni awesadiki sekuyisikhathi okumele asukume akhulumele uZulu oncindezelweyo ongelathuba lokuzikhulumela emazweni akulumhlubulo. Imizamo yokuthola icele likahulumende ngalombiko wabe Amnesty International yehlule ngoba ngesikhathi loludaba lulotshwa lumsakazo ubungakatholi impendulo kwabogatsha olubona ngezobudlelwano labakwamanye amazwe ngemva kokuba unobhala ogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana etshele lintatheli zindaba ukuba yibo okumele batsho umcabango kahulumende ngaloludaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingume
sokulembiko ephumayo engaba ikhomba ukuba kusoze kube lombuthano omkhulu womkhosi wokugcotshwa kokuthatha intambo zombuso kukamongameli weleMelika umnumzana Joe Biden onqobe kukhetho lokudinga ukuba ngumongameli walelo lizwe oluqhutshwe ekuqaleni kwenyanga edluleyo. UPraxedes Jeremiah usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lo mkhosi omele wenzelwe eWashington Mall mhlaka 20 Zibandlela ubikwa ulakho ukungabi khona ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 okwethusayo elizweni leli. Liyilo elikhokhelayo njalo kwamanje emhlabeni jikelele ngokuba lenani eliphezulu labantu abatholakala belegciwane leli kanye lababulawa yilo. Lo mkhosi ubikwa usuhlelwa ukuba wenziwe ebulenjini okubizwa ngokuthi yi-virtual inauguration lapho uBiden azafungiswa ukuba ngumongameli wesimashumi mane lasithupha phambi kwabahlonitshwa abalutshwane phambi kwamasango awedale lephalamende yeMelika ele-Congress. Eqeda ukufungiswa ubikwa ekhanyelelwe uhamba ngenyawo ngomgwaqo uPennsylvania Avenue eqonde esigodlweni sikamongameli ese-White House. Amalungiselelo alomkhosi lanxa uzaba ngumncane kakhulu aseqalile edolobheni leWashington DC. Umongameli Donald Trump ukhona embusweni okwamanje lokhe engekemukeli ukubana unqotshiwe kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo kaLwezi mhlaka 3. Esithi yena watshontshelwa amavoti njalo waqilwa ngabebandla lamademocrats ukuze uBiden anqobe. Ngakho ke usehle watsho ukubana akasoze abe khona emkhosini wokugcotshwa kukaBiden okungumkhuba waseMelika wokudedelana kulesi sikhundla. UTrump ubikwa ezakuba lowakhe umhlangano omkhulu werali ngalanga linye ngenhloso yokulungiselela ukusungula umkhankaso wakhe wokuncintisa ukhetho lomnyaka ka-2024. UBiden ukhangelelwe ukukhetha uretired General Lloyd Austin ukuthi abe ngumfundi wakuqala ukuthatha isikhundla sokuba ngumphathintambo obona ngezomvikela welemelika. Ngimele iStudio 7, ngise Washington DC, ngingupraxedes Jeremiah.
Yebo, yebo, yebo! Ntswaka komuhle! Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwethu iConnection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Saphatha njalo udaba lokunanzwa kosuku lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele olwe-Human Rights Day. Silukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Ngeminye iminyaka ilizwe lisami kahle, ngalesi sikhathi umnyaka ususiyaphela kwakuyisikhathi sokujabula, izisebenzi zithola iholo lebonus sokulungiselelwa ikhefu lekhisimusi. Kodwa lo umnyaka ugcitshwa iningi likhala ngokoma kwempilo okubangelwa ikungami kahle komnotho welizwe kunye lobhubhane lwe-coronavirus. Umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi njengenhlanganiso bakhuthaza abaqashi ukuthi baphe izisebenzi iholo le-bonus.
Well, nxa sinanzelela amakhampani amaningi ngathi adodombela and nxa sixoxana lezisebenzi ezikuma-sectors atshiyeneyo, ziyatsho ukuthi kukhanya akuqedakali ukuthi kambe ibhonasi lonyaka bazayithola ngoba basuze bayithole. Ngokunjalo ke sizananzela ukuthi labona ama-trade unions abameli izisebenzi balobunzima ukuzama ukuxoxana labaqhathi ukuthi baphume egcine ngendaba yebhonasi. Kodwa eqinisweni siyananzela ukuthi kulezisebenzi eziningi ezikhanya amakhampani athi awenelisi ukuthi ibhonasi bayithole. Besiba lezi zathu zabo ezijiyeneyo, abanye bathi amakhampani awenze kuhle, abanye njalo bathi ngenxa ye-coronavirus le yabakhona kwaba lama-lockdown, ngokunjalo bagcine bengasatholanga imali engenza ukubana izisebenzi zithole i-bonus. Kodwa sithanda bana sesikutho kona ukuthi kuyinkulumo enganihlanga kumbe kuyikwindlela yokudelela izisebenzi, ngoba izisebenzi ezifananayo amakhampani la amile yizo zazisebenza umnyaka wonke. Amakhampani esenza nale i-profit ngaba ningi ngabancane kwakuyizisebenzi. Kodwa kukhanya ngathi ngaso kufanele kudliwe izisebenzi bayakhohlwa ngaso. So ke besithanda basikuthi ukuthi thina njengabantu abamela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions sithanda ukubana simemezele kubaqhathi ukuthi abanike izisebenzi bonus.
Ingcweti kwezomnotho umnumzana Angliston Sibanda uthi abaningi abantu abasebenzi ngalokho akula njabulo evame ukuba khona ngalesi sikhathi kweminye iminyaka.
Lomnyaka ka-2020 ungumnyaka onzima kakhulu. Yebo, sibonile sizwila izisebenzi ezamakampani lala lamalutshwane zithi sithole i-bonus yakhona. Kodwa i-bonus yakhona lanxa khona okuncane kwebe kufikile, kuthola abantu bevele abaningi bephakathi kwezikwelede, abanye bele zikwelede zezikulu fees, into eziningi kazihlangani ebantwini abaningi. So kayiyenzi umahluko leyo bonasi, angiboni kuphithizela ukuxokozela okukhona edolobheni, ngoba even beyitholile leyo bonasi bona abalutshwana abayitholileyo, ngoba iningi labantu vele bayasebenza. So balutshwana abantu asebehola abaholayo bathola ibhonasi, abaningi ngabazisebenzayo, ngabazilimelayo, ngabathengisa emsikeni, ngabathengisa ama-airtime. Akukho ukuthi bangajabula bethi bathola ibhonasi ngoba bavele bona bazisebenza.
Uhulumende uthi uzabhadala izisebenzi zakhe iholo lebhonasi, njalo ezinye sezivele zathola iholo lazo. Umphathintambo wezisebenzi zikahulumende umnumzana Larry Mavima uthi izisebenzi zizaphiwa iholo lebhonasi eliyisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40%. Ngeminye iminyaka iholo lebhonasi landise ukuba liholo lezisebenzi eliphindwe kabili. Isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi njengoba iningi lingasebenzi iholo lebonus liyingoma endala edina abayigidayo.
Ngasikhuluma ngesebenzi sikhuluma ngaziphi ngoba ilizwe lezimbakwa lilazo esisebenzi. Ngilethemba isebenzi ezikhona lezo only 30% abayiba abaqhatshiweyo ene beqhatshwe banjalo ikakhulu yile most yilaba wa government yoni RTGS sibiza sithi ngamabhondi abathi idola yasezimbabwe ngokukhuluma kuphela. Sibona ngani kulomunzima wobukhulu ngokubana leyo mali ayikwani lenhlanyelo ene sikhuluma ngebonus. Ibonus bazayo balutshwana bathola ibonus leyo bonus layo izaba yasithi 100% of izinto imali oyabo vele uyithola iyabe incane kakhulu baba Gandhi. Angiboni ukuthi vele kulomuntu ozajabula, angiboni vele labantwana khona umuntu obazayithola into abathi iChristmas njengoba umnyaka uzophela kuphela komnyaka. So ngilethemba lokuthi baba Gandhi lokhu kakhulu kuyinhlamba ikakhulu ebantwini abasebenzayo ukuthi ikuhlupheka kuphela akula Christmas azaba khona ibonus akula laba abazabe thola ibonus babethole nje kuyafana khona lokhu kodwa ngokubancedi ngoba ungananzele la ikakhulu nxa sikhuluma ngabasebenza impilo yasemadorobheni kathesi bayahlupheka ugesi ukhwelile amanzi kakho bathwala izinkonxa bedinga amanzi. Lethemba kathesi sebesika khona lapha ezifuleni ngobana izulu ngalisina kanje shuthi sebesithatha wona amanzi lawo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uluhlu lwendleko kahulumende maviki amabili adluleyo wazise ukuba abahola imali engaphansi kwenkulungwane ezinhlanu i-$5,000 kabasoze bathathelwe umthelo we-tax. Abazali labafundi bathi bakhathazekile kakhulu ngesinqumo sikahulumende sokuthi bahlawule imali yesikolo ubona abafundi bengafundanga okwesikhathi esingayindlandawo lokhe izikolo zavulwayo kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yobhubhano lwe-coronavirus ngomvimbitho. Bathi bekungamelanga bahlawuliswe linhlawulo ngale item ngoba abafundi bengafundanga lutho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lonyaka eZimbabwe njengawo wonke amazwe emhlabeni jikelele libhekane lobunzima kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo obudalwe ukuqhamuka kwe-COVID-19. Lokhu kubangele ukuba izikolo zivalwe ngombimbitho zavulwa kumaviki ambalwa edluleyo. Kuthela loba zivuliwe izikolo, uhlangothi lwemfundo luphinde lwabhekana lohlupho lokukhalala umsebenzi kwababalisi okubangele ukuba abafundi bengafundi kodwa bahlawuliswe indleko zesikolo. Unkosikazi Nobukhosi Mthethwa isakhamuzi senkulumane kobulawayo uthi uhlukumezekile ngokuhlawuliswa kanje kodwa abantwana bengafundanga lutho.
Sesitshela ukuthi khona khona abantwa bethu bengasabuya esikolo ezilonge eku grade 4 esiya ku grade 08 ngoba grade 7 bayabhala but ischool fees siyafunakala. Ukhangele khonapho bafunde amalanga ayi-6 kuphela njalo singayekela ukubhadala ischool fees sona leso phambili kuzasikhama ende njalo umntwana phambili akasoze kwanisa ukuthi efunde engabhadalanga.
Olwena amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala ngomunye wabasola ukuphathwa kodaba lwemfundo nguhulumende ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Ifees yangikhona ufica i-primary school i-charge ama 1000. Usuzibuza ukuthi ke labana bakamachaba ukucelelwa ke abaphiwayo uzakonelisa yini ukubapha ama 1500 rethona lawo.
Okwamanje abanye abafundi baphakathi kokuloba imihloliso kodwa bengenelisanga ukufunda kuthi abanye sebesemakhaya ngoba kulabaloba imihloliso njalo abazali bakhangelele ukuba bahlawule imali yesikolo okuyinto abathi iyabahlukumeza. Ugatsha olubona ngezemfundo solwethule imibiko ethi abafundi kumele bahlawule imali yesikolo kungakhathalekile lokuthi bafundile kumbe hatshi njalo izikolo zizavalwa abantu besiya kukhefu lekhisimusi ziyavulwa mhla ka-4 zibandlela kungakhathalekile lokumemetheka kwe-COVID-19 le esiqale katsha ukumemetheka. Kunje i-COVID isihlasele izikolo ezimbalwa iningi lazo ezingenelisi ukulandela ukulandela iziqondiso zokuzivikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngoba zingelayo impahla yokuzivikela enjengama-mask bengela manzi okugeza izandla loba imithi yokulondoloza ukuhlanzeka eyama-sanitizers. Umhlubo lwemandebeleni yiwo osuhlaselwa ngamandla ukwedlula ezinye izigaba zelizwe zile zikolo ezimbalwa esezivaliwe ngenxa ye-COVID-19 ezigoqela o-John Talak, iMatopo Mission, iMchabezi Mission lezinye. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivali.